Indabeni zethu lamhlanje kungolesithathu zibandlela 2019. Umasipala weHarare uthi usezaqala ukwabela izakhamizi amanzi kumaviki amabili alandelayo okubangelwe yikwehla kwesilinganiso samanzi edamu leLake Tshwero kanye lokuba esengcole kakhulu. Inkampani elungisa onamnetha lokunye okunathayo iDelta ithi isizathengisa konke ekulungisayo ngedola leMelika ukuze ithole imali yokuthenga okudingakalayo ekulungiseni impahla zayo phandle kwelizwe iqhubeke njalo kuhle ngomsebenzi. Abazali asebebhekane lokuvulwa kwezikolo lonyaka bakhala ngokuqansa kwentengo yamayunifomu, amabhuku lakho konke okusetshenziswa ngabantwana esikolo lonyaka. Udokotela baqhubekela phambili bekhalala umsebenzi, uhulumende engatshengisi ukufuna ukulungisisa izikhalazo zabo. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela umsebenzi omkhulu owenziwa izizalwane zeZimbabwe sezizihlala emazweni ukuncedisa izihlobo labangane ekhaya ngalesi sikhathi sobunzima bokungatholakali kwemali lokunye ekhaya. Thumelani imilayezelo yenu kuWhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe enkundleni yokukhulumisana lokuzilibazisa yebulenjini eyeFacebook ekhasini lethu eleVOA Ndebele. Lingakuthwa yilezi ndaba lezinye kustudio 7 ngo-7 ntambama lango-6 ekuseni kumagagasi athi 909 AM 4930-15580-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi sikuWhatsApp la kuFacebook kuVOA Ndebele.